ezindabeni zethu lamhlanje. Ikhansile yakubulawayo isiqalisile ihlalada lesibili lokulungisisa idamu elithela impompi ezidonsa amanzi asuka ezambuzini. Uhulumende weZimbabwe umanyene lenhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ukuphawula umkankaso wokubuthanisa usizo lwemali yokuphathisa iziphepheli phansi kohlelo lwe-Interagency Refugee Appeal. Umthetho wokuguqula amandla aphiwa umongameli ukukhetha abahluleli bemithethandaba yaphezulu kusekelo sombuso i-Amendment No. 1 Bill wethulelwe idalele parlamente. Kwezemidlalo, intatheli izindaba ye-Studio 7, uJoseph Njanji, usethulela ezomdlalo wokugijima, ekhangela omunye wabagijimayo uBrian Makamu, ovame ukubonakala elomntanakhe oleminyaka ethobamine mbili, u-Obey. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabeZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sixoxa ngemizamo enziwa yokuhuga izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuthi zisungule amabhizimusi ekhaya. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilwazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.